kuyinto enhle phela ukuthi omongameli bemabamazwe bahlangane, kodwa kuqakatheke ukuthi baqale bacubungule ukuthi kanti okwenza vele kube lodlakela kuyini. Ngoba isizathu sakhona nxa bengaze bahlangane bengasalungisisi okwenza ukuthi abaniseke, ambona kunganceda. Ngoba phela idlalelo lakhona singathi luvelela ngaphandle, into zama-terrorism besiqalela ngaphandle, kodwa bathatha nje i-advantage yokungahlaliseki kwabantu abaye besendaweni yakhona.
Amazwe wona lapho SADC ahambisa amabutho khonale kwele Mozambique okugoqela lele Zimbabwe, bengaletha umahluko yini nxa bencedisana lebutho le Mozambique, kumbe ngabakhulela yini amalwecatsha lawo?
IMozambique iyodwa akutsho ukuthi behluleka ukuthi basebenzise amabutho abo, ngoba siyazi ukuthi nxa sikhanda into zomnotho sibili, iMozambique ingathi ngconywana okwakhathi singconywana. Yikho kuyabe kuba kuyikubambana nje kuphela ukuthi amazwe abambane ezama ukuceda lolu hlupho. Kodwa njengoba ngitshilo ukuthi nxa isizathu sakhona singasalungisiswanga, amabutho amaningi enganceda nxa bengaqondana ngalesi sizathu sakhona. Loba ungazi singazisifaka amabutho wonke, kuya ngokuthi lawo mabutho akhona ayakwazi nangomanyazi ukuthi iRwanda yakathi yakazama layo ukuncedisa kwangathi kuyathula, kodwa kokathe simbona ngathi uzaqala nje ngoba abantu bakhona abasesigabeni sakhona bona vele kabasuthisanga ngendlela uhulumende ihambisa ngayo izinto. Amalucatsha ayazuza indlela yokuthi bacatshe khona lapho.
Singathi lolu yilo udaba olumqoka oluhluphayo emhlubulweni weSADC, kumbe kukhona okunye njalo amazwe la okufanele akucubungule?
Siyazi ukuthi umumo womnotho kulabantu abaningi abangasebenziyo, amalwecatsha lawo kuthuthi engazuza nje indlela yokuthi babe bedinga abantu ababancedisayo ngoba akula misebenzi. Iminotho yakhona kayibanjwa kuhle. So kuqakathekile abo nje kusitsho ukuthi bengalungisa, kungakhangelisiswa nje ezinye izinto ezingaqondalanga lokungahlaliseki kokuhle kwabantu kungalungisisa. Kodwa hayi, mbona ngathi idaba le-unemployment, ukungasebenzi kwabantu, lobugebenga nje kuvele kukhona, kungenza ukuthi ubugebenga lokhu kungapheli.
Kambe bona singathi ubugebenga labo abokholo lwesi-Muslim, kumbe kwabo bakubona kwehlukile?
Ya, liqiniso. Into udlakela lokholo ngapha e-Southern Africa, angikholwa ukuthi yinto esingade bakithi into eqakathekisiwayo. Mbona lovu nje ibugebenga nje kuphela. Kule bantu ababhadalwayo khona uzabona ukuthi izikhali zakhona kulo muntu ozithengayo ezithengisela abantu laba, ukholo nje into yokuvalavala nje. Kodwa hatshi, ngabona ngathi ubugebenga kuphela ukuqondane le-Mozambique.